nami ngisethuka ngoba babevele bengabantu ababesithi akulamali ezangena kathesi nxa ibhondi leyoistura lokhu elisebenza lonto kusebenza konke. Kodwa ngibona ngathi sebesethuka okwenzakalayo kubhonde emsikeni omnyama. So kuqakathekile ukuthi bathathe yona i-advice yokuthi kufanele kube le mali eyodwa, kumbe bagcina yona i-US dollar, kumbe baba le imali, ngoba kungaba lokho kuxotshana kuyagcina vele imali engena ephephukayo amabhondi esephambaniseka. Kuyinto enhle mfowethu ukuthi ilizwe libe le mali yayo. Sizabona phambili ukuthi impahla ezilungiswayo labantu abagcina imali yakhona e-reserve bank baziphethe yini.
Nxa kungaba le mali yeZimbabwe entsha ingagcina isuswa ozero ngenxa yokuswela isisindo njengalokho okwake kwayenzakala.
Ye, iqiniso ukuthi asikhangelisiseni ukuthi amazwe wonke e-Africa bale mali yabo. Impahla abayilungisayo zilutshwana kule zethu. Kodwa ye, kuqakatheke ukuthi nxa bekhona imali ezakuza entsha, sifanele baqinise babophe ziqine ku-industry ukwenzela ukuthi impahla zibe khona. Ukusinda kwemali eyalapha kuya ukuthi yona i-reserve bank, ibhenki enkulu, uGono wayedinda imali ezanokuclear esithi yi-senorage ngesikhiwa. Nxa lo ubaba khona lo uDr Mangula eziphethe engumuntu ole-discipline ehambelana le mpahla ezikhona elizweni lo mnotho welizwe, imali yakhona kayihluphe ukuthi ibanjwe ukuhilungisiswe. Sikhole ukuthi udokotela uMthuli Ncube professor layo uzabe khona encedisa, kodwa i-risk kodwa akwenziwe.
Manje ngokubona kwakho bathembeni?
Yabona fowethu, akula mali ehlala ilesi sindo esiqinileyo. Singaze sikhangelisise abantu irandi lihlala liphetshulwa yi-US dollar, kodwa okhona ukuthi abanikazi bemali amabhenki ama-commercial banks, i-reserve bank, lathi thina ozulu sifanele sibe le-confidence ekusebenziseni kwemali yakhona. Yikho i-reserve bank eba le-monetary policy, bafanele babe le-discipline. Kuthiwa kube inflation targeting e-South Africa. Umsebenzi we-reserve bank wokukhangelisisa ukuthi imali yakhona kayehli kakhulu,